Biden mina ngibona ngani wenza kuhle ukuthi aqhubu ukuthi enivumelana labezempilo impila kahle abaziyo ngomkhuhlane. Ngoba akakuthi ukuthi nxa ungupresident welizwe uyakwazi konke. Awuso manjinela, awuso dokotela, awuso professor, awusini. So nxa udinga ulwazi kulabanye abantu abalolwazi, uyabuza kubo ukuthi kanti izinto lezi zenziwa njani, bakukhangelele. UTrump ngenxa yokuthi nguTrump vele katshelwa yilwane umuntu okuthiwa lihlongandlebe ukuthi akala muntu omu-advisor uyazi-advisela. Ungazuza uphosa uthi mina kini ngangimbone njengobhanda ubhande sabe usemalawi ukuthi ubhanda was minister of everything ngapha engupresident. Uhulumende katrump layo njalo bonke bana laba abantu ababekiwe sibabona abanye bekhuluma. Nxa ungakhuluma okuthiyana lo-Trump uyaxotha umsebenzi kumbe uyavaliswa kuthiwe ungakhulumi. Yikho khonokho ukuthi okumele ukuthi uBiden angawenzi, angabi ngubhanda, angaxotshi abantu abalolwazi. Ngoba ungaxotshi abantu abalolwazi uzasala uyimpumputa. Yena uBiden khona lokhu akwenzayo mbona ngani yikho okunye okumengezelela abantu abamthandayo. Ngoba kunabantu abafundileyo abafuna izinto ezile-logic, izinto ezi-researchiweyo ezahlolisiswa. So nxa ungubiden ungasuye dokotela ubususithi kawusoze ulandele abantu abangodokotela kungakuhlupha. Kulungile ukuthi alandele odokotela labezempilo, alalele abantu abalolwazi. Ngibona ngani khona lokho yikho okumenza ukuthi aphumelele abe phambi kukaTrump.
Nxa kuyukuthi usenqobile kukhetho oluzayo usele olunye ukhetho alukhangeleleyo, umboneza busa njani?
Trump uma engawina i-election kuza kuba nzima. Angisho uza ama-Americans besithi hey, izinto ezinjengalezi kazenzakali kithi, zenzakala ku-third world countries. Nasengengabona amasosha athunywe ngu-Trump echaya abantu kuma-demonstrations. And lokhu u-Trump angawina kuzaba phambili, kuzaba locuku. Kulamadorobha njengabo-New York, labo-Seattle, lamanye amadorobha okuhlala kulomvuyela njengabo emadorobheni e-Oregon. UTrump amadorobha njengawona la uzawufaka kunotice, njengoba vele sebafake kunotice ukuthi uzabathathela izimali. Njalo uzathumela amasosha, sike sakubona ethumela amasosha e-Washington DC ukuthi achaye abantu abademonstrator. Enye into engiyibonayo uTrump angayenza ngaphandle kocuku yikuthi angithula ama-businesses akhe abathi khona even lakathe yena enguyobusayo abenefitha kuhulumende, kungamelanga ukuthi abenefithe kuhulumende. Kathesi usenze fihla, mbona ngani nxa angawini second term uzakwenza lokho obala and kungela muntu ozakhuluma, njengoba sibona ukuthi i-Republican Senate le Congress yama-Republicans bayehluleka ukumkhuza.